Bekwe isiphithiphithi lamhlanje phakathi kwedolobho leGwanda lapho iningi labazali selithenga impahla zabantwana abafunda behlala ezikolo emabhoarding bona bahambe ezikolo namhlanje. Izikolo zivule elizweni lonke jikelele kusasa njalo abazali esixoxe labo bathi babhekane lobunzima ngoba intengo yempahla zesikolo isiqongile. Izigqoko zabafundi bemfundo yaphansi ebeziza amadola alitshumi lambili sezibiza amadola alitshumi lasiyagalombili kodwa amabhathi abebiza amathumi amathathu lasithupha sebiza amadola ngamathumi amane lasiyagalombili. UNkosazana Memory Ndo obephelekezela umntana wakhe ukuyagada ngomona walabo abakhale ngentengo yempahla zesikolo.
Ezindi January zikolo zikovula nduri zibuka
njengoba sekunguJanuwari zikolo sezivulwa ekulungiseleni abantwana izinto zesikolo sibhekana lenhlupho zemali ngemva kokusebenzisa izimali eziningi ngoDisemba njalo amabhuku kanye lama-uniform sokudula. Abantu be-transport labo bakhwezile balandela abantu bamagrosari.
Ukusilela kwemali emabhange sekudala ukuthi iningi lisebenzisa amakhadi lapho lithenga nezinye zezizathu esezidala ukuqonga kwentengo yempahla zesikolo. UMnumzana Swangilizwe Ndlovu ngomunye wabazali okhala okufanayo esithi ukusilela kwemali emabhanga kudala olunodubo ngoba ezinye izikolo zifuna imali ezandleni.
And bekunzima ukuthuthela abantwana besesikolo khonapho kumele nxa usiyabhadala ikheshi yangkhona esikolo olakala imali yangkhona abalaswayithu abala ikhokheshi and bekunzima la ma-informa angkhona adura ahambe ebhenki uthi edinga imali yangkhona imali yangkhona awuyitholi.
Kungenani lokuthi uhulumende uthi abantwana bengaqothwa esikolo ngembangela yokungabhadali iningi lama-boarding avuma ukuthi abafundi beligqobe esikolo bengabhadalanga. Iningi labazali lithwele nzima ukuhambisa abantu ababo esikolo ngoba kungela mafutha ezimoto emagalajini okudala ukuthi athengiswe ngentengo ephindwe kabili sitha. UMnumzana Yedek Moyo ngomunye obhekane lo dubo lokusilela kwamafutha ezimota wena aphele kuwo wonke amagalaji aseGwanda izolo ebusuku.
Nanje abazali uthwele nzima kakhulu sibona lolu dubo olwefiweli kumele sihambise abantwana ezikolo njengoba izikolo sezivulile sozaza kwesi-afekthe ukuthi sihambise abantwana ezikoleni ngoba ifiweli inzima ukutholakala. Uyafika egarajini ufike umisikhathi eside umile elayinini ngoba ifiweli utholakala egarajini liyi-1 sezesi-opta ukuthi bahambise ngezinye izimoto lazo eziyabe zingekho sefu ukuthi abantwana befike kuhle.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuza ngesikhathi uhulumeni kamongameli Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ephethe sithi ulungisisa umnotho wakuleli. Ngingu-Albert Ncube, Indaba ze-Studio 7 eMajawundeni, eGwanda.